angilabo ufakazi obugcweleyo, kodwa indlela engakuthola kungani kungayo yokuthi babehanjiswe ex-group, basuswa from ex-group bahanjiswa eHarare Central Prison. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Kona oqonda kona ku-ex-group?
Ngizakuqonda khona eHarare Central ngoba ngizungani kuthiwa base-Harare Central. Ivele into engandiluhlupho kwindaba yabo ukuthi sonke simelele umantshi ukuthi kuthiwa kumele avale abe agcizelele ukuthi amaphepha la awabhalayo yiwo njengoba kunjalo. Ukuthi ngathi ngesilungu proof ready, into nje kuphela esibambele abafowethu ukuthi indaba yabizwakale enkantolo ephezulu.
Manje ngokubona kwakho kungathatha isikhathi esinganani nxa kuyikuthi konke sokwenzakele sokusele nje i-proof reading?
Into nje ngathi kanti kodwa nje njengoba inkosi engumantshi futhi isakhangele nawo maphepha izandla zethu zingani zibambezekile mbijana, sihlala sibuza nje ukuthi kanti sokumenjani. And lokhu esitshelwa yona leyo into ukuthi umantshi usalikhangela lelo phepha usavala ukuthi avumelane nalokho okusokuthayintshiwe. Into nje kuphela esidanisa ukuthi hhayi into yangkhona isithethe isikhathi esingathi side. Lami kwakungenza ngiye khona kanye kanje ukuthi labo ngibayazisa ukuthi kumenjani. Ngoba abantu nje abahlezi basejele the last time I communicated with them babesenawayo. Sebengabantu nje abakhatshana so ukucommunicate-a kwangikhona so ngathi kuphaa mani kuba